Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 6 inkwenkwezi 2024 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. uZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edalela eParliamente asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill.
Ibhondi kumbe i-RTGS ezimali lezo kazilingani sisimbi sokube imthetho ethi o-headmaster bengasebenzisa i-black market rate bazabotshwa.
Uhulumende uthi usebenza le commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo e-Coalition le-Columbia University kwele Melika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel le-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edalela eParliamente awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lelizwe lesimachumi amathobami nembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe licine ukuqhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamachumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa omela iMatabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedalela eParliamente echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiParliamente kuhlangene amakomiti amabili, iCommittee yeJustice and Legal Parliamentary Affairs bese kusiba leCommittee yeThematic Committee engihlala kuyo mina, iCommittee ekhangelana lolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane lemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sikhangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijongene sibisibili.
Silapha nje imihlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. uZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasichiya galombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu, abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedayela eParliamente, baxoxisane ngokuthi imithetho leyi bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho leyi ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho elizakwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecina ngolwesihlanu. thina silapha eMash Central kusasa siyabe sise Harare abanye baya eKadoma baze baye phetha sebe seBridge becover indawo zeMandebeleni labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu simbuzisise ngiyaxwayisa njalo uZulu ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi phakamani liyekhuluma imbono yenu nxa kuyikuthi ukhuluma umbono wakho kukomiti yeParliament ufana lo muntu ohleze edayela eParliament ukhuselekile okukhulumayo akukusindawo awubotshwa ngakho so ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke uyebona amalunga bedayela eParliament uxoxisana lawo kabanzi.
Lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zig lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama-school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshe izolo lugatsha lwezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZig. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Athemba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union Athuz.
Sile mbiko evelayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZig. Siphinde sibe leminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi izikolo ama-heads wonke ayamukeli iZig noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugovernor weRiserve Bank sizwe esesithi yena izimali lezi sezisebenza zonke iZig i-US dollar ibhondi kumbe i-RTGS izimali lezo kazilingani isisindo pho-ke isisindo esizasetshenziswa isiphi sokube imithetho ethi o-headmaster bengasebenzisa i-black market rate bazabotshwa abantwana sebengahamba ezikolo bengelazinto ezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle ezinye izitolo zifake irate ephezulu esingathithini uhulumende uthi irate yakhe yi-13.5 kodwa uthi uyangena ezitolo uzithole izitolo zibiza o-19 labo-20 khonokho kuzasenza ukuthi abayanga begcine sebengasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo ema-40 abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi kakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumente okuyiba bahola izikililo mholo wakho bazahlule kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
uhulumende kani aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabile yini imali eziyiholayo ngaphandle kwalokho kame ukuthengela ama-MPs kame ukuthengela ama-ministers kame ukuthengela abantu be-judiciary kame ukuthengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum isiyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali yeZANU PF kusasa lusuku lwakuqala lwezikolo kodwa-ke thina sizalubiza sithi yi-zero day njengoba upresident ekhanye ngumuntu othabela abantu abagidayo simbone enikeza omunye umama wabagidileyo enikeza 800 US dollars sitheke thina siqoqane singamalunga awe-Athuz sihambe siye ezikolo zethu siyeqoqa abanye ababalisi sigide that abone ukuthi hhayi akusiko bantu nje abagidayo nababalisi bayagida kwenzela ukuthi umholo wethu utshintshelwe ku-US dollar ngelanga lesibili okungolwesithathu sime ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu lapho-ke sizama ukufundisa size siye buyele ekilasini mhla uhulumende walungisa iholo lethu laba yi-1200 and 60 US dollars uhulumende wamisa i-heritage studies.
Selike laxoxisana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela isikhalazo ze.
Empeleni uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4ze. Simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-Zimta ukuthi wenzwani, ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-Progressive Teachers Union ukuthi wenzani. Kodwa ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-section 65, igunya lokubhikisha, igunya lokutraka, igunya lokuyenzani.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe-ATUS, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osomabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esulele imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuza kwenza ukuthi abanengi bengasebenzisa amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kutshengiseni ukuthi uhulumeni wethu vele kulabantu abangalaleliyo, ngoba singakhangela nje i-basic economics ithi yona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure. Akula mnotho okhula ngama-tax, umnotho ukhula nge-productivity. Ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona, igolide likhona eliningi, kanti ingwani vele kusuke iqondana labantu abama-US dollar. Ye, siyazi ukuthi sezingela bona abama-notice account, ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo.
Pho lokhu kutshoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi?
Kutho ukuthi vele umnotho waleli lize usungizwa ngama-US dollars, i-multi-currency. Yikho bevele bengafuni ukuthi bayikhiphe i-circulation ku-multi-currency basket, ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits le-diaspora, imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo. So yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabuzulu ukuthenga le-investment. Kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-Z, ngoba akula bantu abaningi abalama-notice account. So kuzakuthi ukuthi-ke kuza kuba nabantu abathi khona abasasebenzisa imali yethu lapha ekhaya, sesisebenzela ngaphandle kwelisho, ukuthenga ngaphandle kwelisho.
Ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo?
Angikholi ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani, ngoba engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars. Ngabe sikhangelele omari i-Bucks labo i-Kokesh. Kodwa abantu abaningi kabalawo ma-US dollars. Osobhizinisi bona ngokwawo nxa kuvele kulo mthelo, kumbe umthelo wama-electronic transfers, kumbe umthelo we-VAT, kumbe umthelo we-customs, bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo.
Lokhu Baba Ngwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo, i-cash, kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga?
Lelo liqiniso. Kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo lwama-bank charges.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions. Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempilakahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya, kubika ubathabele Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngumkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi, kungakhathalekile ukuba lengevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Ethe amehlo angigalisa khonapha ngisasebenza enoyizila nje ahla ngigalisa khonapho amehlo lana lakathe ezilunge njalo ekuseni ivumbi ntambama hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kuleproblem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngasaboni kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane, i-$400, kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kunkulungwane lengxenye, i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi Yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la, kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha. Njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizingelezi nje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni, yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kulezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lowo.
Zigoqela ukuthi umuntu sebona kalufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela. Uyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi, abahlala bephandle zinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lumkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Kwezi phathelane leMelika, sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo ekolijini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolishi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitsheni leMichigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutha izifundo. kuqhubekela phambili ukutshengisela okwenziwa izifundi njalo lalabo abasekela ele Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama university nje amanengi asengani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku ku side le right na ku center kweze politics yala eAmerica. So babona angani uhulumende walapha indaba leya akayibambi kahle, indaba ye Israel le Palestine le uhulumende akayibambi kahle, babona ukuthi ngabe mhlawumbe qongosela kakhulu ku Benjamin Netanyahu, prime minister wa Israel, ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba, ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu kwehlangothini lwe Palestine. Noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 kuhlanganiswa labathunjwayo. Kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zani abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akulingani lokwenzakalayo, ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi, ngabantu makhaza, abomama, abantu besifazane, nabantwana, nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenze ama-strikes lapha, bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu azame ukufaka isandla kule mpi le phakathi kwe-Israel ama-Palestinians. Ubona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba. Kodwa-ke njalo ngani ngiyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba, ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israelis kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha, indaba yamaJuda, makunamaJuda phakathi, indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba bantu aba-elektiweyo ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimeni esingalula. Noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphilisana kubi nabo makhelwana babo. Kodwa ngeke ibe lula, ngoba influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe sensitive kakhulu, ukuthi nxa ungumongameli kumbe ungucongressman or anyone ongabe evotelwa, akulula impela, ngoba indaba yakhona edila ne-Israel inesupport, Israel inesupport eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseChicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abeReuters, iHamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeleGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele-Israel. Kukhangelelwe ukuba ele-Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele-Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu, 34,900 eGaza, selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli le-Hamas nyakenye. Ele-Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafah, lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele Israel kwezinye indawo eGaza. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila nxa liphila, siyabonga ukusimezela indaba ezimnandi suku zonke. Ukhuluma loDube ngiseGwanda, Ward 6, ngaphansi kwenduna uMathema. Ukhuluma loDube, siyabonga bakethi, khona lisenza njalo siyafisa ukuthi ngabe umnangagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamazigi leyo ibe into ethengayo amapetro. Kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi. Kade kwathiwa kulo mgwaqo oza kwakhiwa obambanisa igwanda lebhulawayo ohamba phakathi lapha kuwatch 6, hayi kasikuboni mbezo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisise elizweni lakithi akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe. Njengalokhu esikubonayo, kutshintshwa imali ezingaki, kutshintshwa kubhondi kungenwa kuziki, abantu badliwa imali zabo baluzile abantu. Vela kula muntu ongabathemba lapha. Balaluke betshela abantu amanga bethi abo GMB bagcwele ukudla kwepenele eZimbabwe, kula muntu oyalala oyavulewa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje. Abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga. Kodwa batshela abantu ukuthi ukudla kwenele ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni. Ilizwe kabalibusi kahle. Kanti kona why kuhlala kuphathelwa ama-citizen umbhobho njalo nje kuthola umbhobho njalo nje kuthola umbhobho kubulawa abantu. Kwabantu behake betshelwe kahle bezwe. Angithi uyabona ukuthi bayafostela abantu labo. Hayi bona abantu babafostela she. Into yonke kuyafostelwa elizweni lakithi. Ngendlela ukuthi kakhulu abantu obafunayo. Abantu kababatheli. Abantu kababathandi.
Basazi bami, basazi bami linjani, kodwa niyaphila? Hayi nathi siyaphila. Hayi ngithi ngithanda ukuphawula ngogolide umfowethu. Yabona ugolide umfowethu? Amagama akhe lawakhuluma vele angeke emsebenzini. Ukuthi kumele kubhane ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzini. Kavala amafoni singabe labo touch screen. Ngamanje sisebenzisa i-technology. Tokukhuluma sisakhuluma sithatha kuphela send i-video, sithatha kuphela shoot izithombe sithumele abelungwini. Abelungu bazobona kubhedi kusezima, anye asembhadi kusezima. Soyekeme kancane nje uthume. Technology chumu esisebenza babakhulu, sisebenza khulu. Wena ngukhulu nje. So into ezikhuluma nje zabo khulu ukuthi awucabangi, awusebenzi ingqondo. Ngokukhuluma nje. Amafoni yasesebenza, technology esisebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sibhizi senza ama technology apho esisebenza khona. Sibhizi ngama camera, sibhizi ngama record. So wena usuzama ukuthi wena usungavala umuntu ukukhuluma. Ama ima kancane chumu. Makancane golidi, makancane khulu.
Studio 7 hayi siyabonga, siyabonga abasakazi bethu. Hayi siyabezwa ukuba ubuchuma, hayi bayabusa abakhokheli lapho. Ngoba umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu uma bekhuluma. Manje lawo hayi bakhuluma, manje babakhaliswa yilokho befuna ukugqibela abantu ukunywa. Akusiqinisa lesi. Into ma imbi vele iyasola. Bona abavume nje ukuthi ilizwe liyabehlula, abayeke ilizwe, abanye bethathela abantwana bezimbabwe bekhokheli. Iqinisa nje eliphelileyo. Siyabonga ngochuma labejwaziweyo ngokuhlanganisela kwami.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ku-WhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa, ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eyeZig. Singake ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliament asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezulu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Uhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyeZig. Siligqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.